selithethe imphefumulo yabathathu igciwane le-coronavirus eZimbabwe selokhu langenayo elizweni. Asebetholakale belalo kuze kube manje sebelitshumi lane ogoqela asebathonayo. Abenhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathi zilokhe zizinlutshwana indawo zokuyahlolwa lapho umuntu ethe wacatshangelwa ukuba uselalo leli gciwane. Le mpahla esetshenziswa ngabezempilakahle ukuzivikela isilela ezibhedlela bekhala ngengozi ababhekane layo lokuthelelwa yizigulane leli gciwane lapho bezelapha. Abamankampani abalisa aphatheke kwezokwemba anjengabo unki lezimplants kanye labehofisi yommeli wemelika eZimbabwe sebephe uhulumende usizo emsebenzini wokulwisana lokusabalala kwe-COVID-19. Kodwa abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu bathi lanxa kuncomeka okwenziwa ngabamankampani labamahofisi abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe bangadinge imali ezwayo uhulumende yokusebenzisa. Isiphathamandla enhlanganisweni ye-Citizen Alliance umnumzana Briggs Bomba uthi uhulumende kumele kube nguye okhokhelayo ekubuthaniseni imali edingakalayo.
The magnitude of resources that are required are so massive and the response itself.
Kudinga ukusebenzisana kwenhlangothi ezitshiyeneyo. Ngakho-ke sithi uhulumende kumele kube nguye okhokhela kikho konke okwenzakalayo, ukubalisa ukuthi usebenzisana njani labenhlanganiso ezitholisa
international partners.
Enye ingcwethi eqhuba umsebenzi wokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi ayisikho ukuthi uhulumende akalayo imali kodwa kulezinye injongo aqakathekisayo hathi ezempilakahle.
Ngivumela ukuthi thina njengelizwe sibe lokunye esesikwenzile sesikubeka eceleni ukwenza ukuthi kukhanye phela ukuthi serious ngokuvikela abantu, kodwa i-bottom line ukuthi coronavirus yenzalikasho ukuthi isijubuka thina abantu sebeyibona kahle la kuzakwenziwa ngoba le mali eyokuthisisasitene njengelizwe angiboni ukuthi iyasanisa.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uyakulandula lokho esithi lesi kungayisiso sikhathi sokukhombana ngomunwe kusethesanwa umlandu. Kudinga ukuthi ngubani ongenzi okuthize, kudinga ukubambisana ngoba udubo oluselizweni luphezu kwamandla kahulumende njalo kungasimthwalo wakhe yedwa.
As enshrined in our constitution, our major priority is to safeguard the health and the well-being of all Zimbabweans.
Kungumlando wethu njengohulumende ukulondoloza impilakahle yomuntu wonke elizweni. Njengalokho kusitshiwo isisekelo sombuso wethu, sunaye sikubeka sobala lokhu. Lokhu kumele sikwenze kungekukhangela ukuthi ngowesifazana loba ngowesilisa, ulandela luphi ukholo lokuthi ulandela liphi ibandla lezombusazwe. Singayinqoba le-COVID-19 nxa singasebenzisana senze okufaneleyo sindawonye njalo simanyene.
We will overcome COVID-19.
Umnumzana Victor Dube uthi ngombono wakhe uhulumende ukhanya engelani lokulondoloza impilakahle lenhlalakahle kaZulu.
Saqedwa lapha ngemkhuhlane yekhorela labo typhoid laba siqeda akula ngitsholo yedwa ngizwi owabuya wazama ukuthi abonde siphila njani. Sebusa ikhorela yaphenduka abantu bafa bazange abuye.
Okhokhela uhlangothi lwezempilakahle kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uDr Henry Mazorera ukhuthaza uhulumende ukuba alidlale ngokwaneleyo ihlandla lakhe ukulondoloza kulolu dubo olubhekane lelizwe.
This disease is intensifying, in its spread, and we urge the government to intensify.
Selisabalala ngamandla leli gciwane, kungakho kumele uhulumende laye adinge indlela ezikusibanga eziphezulu ukulwisana lalo. Asebenzelayo lo muntu wonke kulokho njengoba sekuludubo osolubhase ilizwe lonke.
In our approach to this looming threat,
abenhlanganiso ezisebenza zizimele abamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi uhulumende kumele kube nguye okhokhelayo emsebenzini wokubuthanisa impahla lemali edingakalayo ukulwisana lokusabalala kwegciwane le-coronavirus elizweni, hatshi ukuhlala ekhongozela ngaso sonke isikhathi. Kunje ilizwe liphakathi kohlelo lokwalela abantu uhamba-hamba mahlayana behlala emakhaya olwe-lockdown lona oluqale mhlaka-30 Mbimbitho ngemva kokwethulwa komthetho we-National State of Emergency. Kodwa kungekho uhulumende akwenzele abantu makhaza ukuba benelise ukuhlala emakhaya njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Ukunakekelwa kwasebekhulile bephiwa ukudla labaswelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.